Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 21 Mabasa 2022 ngo Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, uhlelo lokubala abantu olwe-census luqala namuhla. Abaqashwe ukubala abantu bekhala ngokuthi abaphiwanga imali yokusebenzisa ngesikhathi bebala abantu.
Ngabe yi-criteria enjani kholokho? Ayikhona lokho abakulethileyo lona.
Uhulumende usemise ukusebenza kwebhanga le-Medbank logatsha lokuthumezela abanye imali olwenkampani yeSimbisa Brands. Esetshenziswa icala lokwephula umthetho okusetshenziswa kwemali yaphandle kwelizwe.
Yebo kambe ngabe dinga lo lalwana adinga abathakathi enguhulumende aphenduka abe ngutsika mtanda adinga abathakathi abangekhoyo.
Inhlanganiso yabeBotswana abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ithi abomthetho kumele baqale ukususa abantu bokuza abakule ibhizimusi okumele ibekelwe izizalwane zalelo lizwe.
As long kulokuzisisana abantu bakithi kumele bawuhloniphe lokhu ukuze kungabi lokudonselana kanye lokufuthelana njengalokhu okukhona eSouth Africa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lokubala abantu olwe-census luqala namuhla. Abaqashwe ukubala abantu bekhala ngokuthi abaphiwanga imali yokusebenzisa ngesikhathi bebala abantu. Esizwe omunye wabo ekhala ngokungaphiwa imali.
Semanye imali trust yokunyunyuta sikuru nekuda kwekuthambiswa novane simstati iyo yakati pinza mabasa ichiti tichaita basa rekuverenga vanhu and pavakati pinza mabasa ivayo vanga vachiimbiswa.
Kuyasikhathaza kakhulu ukuthi sesiqedile umsebenzi esasiwuphiwe wokuthi sifundele ukubala abantu bese siphiwa imali, kodwa lokhu singayitholanga imali yakhona. Sasitshelwe ukubana siza kwenza lokhu sesiphiwe imali.
Izo zinoba siri kunyunyuta vaverengi vevanhu vazhinji vachiti aiwa izvi zvakuti kandisa mapfumo pasi nekuti mangwana ndo pachatanga census kuverengwa kwevanhu. Aizvo hatina mari dzekushandisa kunokwi kubva kunzvimbo dzatinogara tichienda kunzvimbo anonzi maenumeration areas, idzo dzinenge dziri nzvimbo dzekuedza tichange tichiverengera vanhu.
Kunsukwana isanda kwedlula, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eyezimta umnumzana Richard Gundane utshele Studio 7 ukuthi ababalisi abayandise ukuqatshwa lugatsha lwezimstat ukubala abantu bachiwe phandle kwalolu hlelo lumnyaka.
Nxa sokunjalo-ke sina lapha kuzimbabwe teachers association esibamelelayo ababalisi ngabantu abadala abephezu kwe-45 ngama-50 years banye seba-approach i-retirement. So bayabuza ukuthi kanti sokutheni emnyakeni sibe sisebenza kuhle antsho ukungena kwi-census umsebenzi qeda ukusebenza phela uzathola la kuyinzuzo. So yiyo imali enyudayo ababalisi ukuthi iyabamotivator layo iba-encourage ukuthi bahlale emsebenzini wokubalisi ngoba imali ezinjalo ize-national umuntu wonke layo uyazi. So kulombuzo lapho ukuthi kanti kuke kwabe le research yini etshengisayo ukuthi abantu abadala kabakwanisi ukuthi bawenze. Nxa ikhona lathi sifuna ukuyibona ukuthi ichoice. Kanti nxa kulo hlupho lokuthi abantu abadala kabasoze bakwanisa umsebenzi, kuye kwayenzwa yini i-medical examination yangkhona? Kule fitness test yini eyenziweyo ukuthi itshengise ukuthi abantu abadala kabasoze bakwanisa lowo msebenzi? So thina sithi hayi, asifuni bandlululo. Into yokukhethwa ukuthi umuntu ahambe emsebenzini kufanele ukuthi kusetshenziswe into ye-professionalism. Umuntu wonke ongumbalisi uyakwanisa ukuthi ahambe ayewuthatha lowo msebenzi awuyenze kuhle. So kumele ukuthi ipolicy leyo bayilungise bakhiphe lokho abafuna ukuthi bakufake, angazi ukuthi okubekileyo khona khonokho kumbasi.
eminyakeni yonke edlulileyo ababalisi bonke abakwanisayo bayahamba bayengena umsebenzi. Nxa kuyi-circumstances sezikho lokho, nxa kuyi-criteria enjani yikho lokho, ayikho nalokho abakulethileyo lonyaka. So siyacela sibili ukuthi abegatsha lwe-census bakukhangele lokho.
Iphephandaba le-Newsday lithi ugatsha lwe-Zimstat lwagatsha intsha yebandla le-ZANU-PF ukwenza lomsebenzi ukuze kube lula ukuhlela inani labantu ngezigaba zokuvota kuyamele kucele lezano PF. Ibhanga lesizwe le Reserve Bank of Zimbabwe selimise ukusebenza kwebhanga le Medbank logatsha lokuthumela abanye imali olwenkampani yeSimbisa Brands oluthiwa Inbox lusetheswa icala lokwephula umthetho wokusetshenziswa kwemali yaphandle kwelizwe. Inkampani yeSimbisa Brands yiyo elemvumo yokwenza amabhizimusi ePizza Inn, Chicken Inn, Nando's, Steers, Awe South Africa, iwayenzela eZimbabwe, lamanye amankampani athengisa ukudla okuphekiweyo ama-restaurant. Lokhu kwenzakala isisindo sedola leZimbabwe siqhubeka sisiwa ngamandla. Uhulumende uthi kulamankampani athola idola leMelika ngesilinganiso esisemthethweni esiphansi kakhulu kulesensitha. Abesethengisa impahla isebenzisa isilinganiso sesisindo somkambo wensitha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kakayitholi indlela yokuqinisa idola leZimbabwe. Usadinga abantu angabafaka icala lokuthi yibaba bangukuthi idola leZimbabwe lilahlekelwe ngamandla nxa liqathaniswa lezimali zakwamanye amazwe, okubanga ukuthi intengo yezinto ikhweli siya phezulu kuso sonke isikhathi, okubanga njalo ukuthi izinto ezithengwa ngaphandle zifike sezidula kuleli lizwe. Kanti-ke kayisiloqiniso inso lakhona lokho. Yebo kambe ngabe dinga lo lalwana, adinga abathakathi enguhulumende aphenduka abe ngutsika mtanda, adinga abathakathi abangekhoyo, kanti ukuphela kwamandla emali kukwenye indawo, hayi kulabo bantu abaqanjiweyo, hayi kulamakampani aqanjiweyo.
Lona udaba lwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali yaphandle kwelizwe, kukhanya kuludaba olungani alucacanga, ngoba uhulumende yena ufaka ungani hayi into zihamba kuhle. Kuyini ubona ungani kungenziwa ukuze isisindo sedola leli leZimbabwe singawi ngalokho esikubona?
Ayikho enye indlela yokuqinisa imali yeZimbabwe ngaphandle kokuthi kuqiniswe ezomnotho. Kungaqina ezomnotho kuzatholakala i-foreign currency eneleyo likwazi ukugxila idola leZimbabwe, kuza kusho ukuthi into ezivela ngaphandle zingafiki sezidula. Kanti-ke njalo kuzaphungulwa izinto ezithengwa ngaphandle kwande ezithengiselwa abangaphandle, lokho kuthiwa i-balance of payment, okungokunye okwenza ukuthi idola leZimbabwe lingabi lamandla. Lezo zinto ukuze zilunge zizadinga ipolitiki ezinzileyo ehlalisekileyo engekhoyo khona manje. Okukhona kathesi i-corruption, okukhona kathesi ukulahleka kwezomnotho, kumele kulungiswe ipolitiki, ipolitiki ibisilungiswe ezomnotho, ezomnotho bese zilungisa idola leZimbabwe bese lisima liqina ngendlela efaneleyo. Hayi ukukhuluma nje ngomlomo, politiki uqala, ezomnotho, ezomnotho zingaqina zilunge, sezilungisa njalo le dola leZimbabwe, yonke into sihamba ngendlela efaneleyo.
Umbuzo wami wokugcina, amankampani wona lawo amabili avaliweyo, kungaba kulezombusazwe yini phakathi kumbe ikwehluleka nje ukwenza umsebenzi?
Bayehluleka ukwenza umsebenzi laba abafanele benze umsebenzi. Umsebenzi omkhulu ngokuthi idola leZimbabwe liqine, ezomnotho ziqine, lokho sekubehlule. Yingakho ke sebedinga lamankampani angasobangani babo, ngokuba wabo ayiwadiliza umkhonomi bayawayekela. I-corruption yiyo enkulu kakhulu ekudilizeni idola leZimbabwe. Ungakhangela izimali ezithengiswa emgwaqweni, ziyimali ezifanele ukuthi ngabe zisemabhenki. Ngezabo bona laba abakhulu abasezihlalweni ezinkulu ezamakhampani abo, siyakwazi sonke lokho. Ngakho-ke laba abakhethayo bebabopha kumbe bebavalela amakampani yilaba abangasozihlobo zabangasobangani babo. Kodwa konke lokho akusoze kulungiswa umkhono mwelisho
umnumzana efilela ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Rights Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso yabeBotswana abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ithi abomthetho kumele baqale ukususa abantu bokuza abakule ibhizimusi okumele ibekelwe izizalwane zalelo lizwe kuphela. Okuningi asikuzweni kumqondisi Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Umbiko wethulwe ngabenhlanganiso yabadabuka kweleBotswana abaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyethusang bahwebi bathi abomthetho kumele baphathise ngokususa abokuza endaweni zokuthengisela. Umnumzana umphemetse esithale okhokhela inhlanganiso le uthi abokuza ebabagcwele kubhizimusi yokuthengisa ezitaladeni noma nje uhulumende wathi le yibhizimusi ebekelwe izalwane zelizwe lakhe. Uthi kulabo ukuza abathengisa ukudla ezitaladeni abakubhizimusi yokweluka inwele kanye lokuthengisa isiqoko konke lokhu kumele kwenziwe ngabe eBotswana. Usithale uthi okukhathazayo yikuthi iningi labokuza laba abalamaphepha okuhlala elizweni. Uthi amazwe akhe akumelanga thathwe njengamazwi enzondo abhekiswe kwabokuza kodwa yindlela yokukhuthaza uhulumende wakhe ukuthi adalele abeBotswana amathuba emsebenzi. Amazwi kaStara abuya ngesikhathi abeZimbabwe bebhekanele simo esinzima kwele South Africa lapho inzondo ebhekiswe kwabokuza iqhubeka iqonga. Umnumzana Elson Ndlovu ohlala eHaborone uthi noma nje bezwisisa ukuthi imithetho imithetho akumelanga abantu bakubeke ngendlela ezagcina idala ingxabano phakathi kwabemzini kanye lezizalwane zeBotswana.
Kuyezwakala ukuthi kuthiwa kulamabhizinisi okumele abe ngawe eBotswana including ukuthengisa okutshiyeneyo ezistrithini. As long kulokuzisisana abantu bakithi kumele bawuhloniphe lokhu ukuze kungabi lokudonselana kanye lokufuthelana njengalokhu okukhona eSouth Africa.
Kwake kwaba lokufuthelana phakathi kwabeluka inwele abeZimbabwe labeBotswana ubangwa ibhizimusi kodwa umlilo wakhona wacitsha. Abacubungula ezombusazwe abafana lomnumzana Zenzomoyo bathi ungahlaliseki okhona kwele South Africa phezu kwenzondo yabokuza kulakho kumemetheka ukungena kwamanye amazwe angumakhelwane noma ungayisiyo ndlela yodlakela.
Le into eyenzakala eSouth Africa asebeyibiza ngegama lokuthi dudula eqonde ukuthi ikhiphe abantu bokuza elizweni laseSouth Africa iyinto ezamemetheka emazweni amaningi ikakhulu abantu abazaba affected ngale nto ngabantu ababuya elizweni laseZimbabwe ngoba abantu beZimbabwe bagcwele amazwe wonke la nje ikakhulu nalana amazwe agombolozele iZimbabwe.
Umoyo uthi kumangalisa ukuthi kweleBotswana sekulohlangothi oluthi abomthetho bathatha amanyathela ukuthi bavikele imisebenzi kumbe amabhizimusi ezizalwane zalo.
Akumangazi-ke ukuthi kulamaqembu thizeni elizweni laseBotswana abathi bona sokumele kube lamanye ama-sectors eBotswana agcinelwa abantu baseBotswana okumele abantu bokuza njengabaseZimbabwe bangavunyelwa ukuthi basebenze kuwo njengama-sectors afana le-vending, informal trading and so on. Lancanje bekungabe kusenzakala lokhu bekungenzakali ngendlela okusekuzaqhubeka ngayo manje kulandela lokhu okwenzakala eSouth Africa.
Nyakenye eleBotswana likhiphe uluhlu lwamabhizimusi agcinelwe ezalwane zalo iningi kuzingatsha lapho okutholakala abeZimbabwe. Lokhu kugoqela imisebenzi yokunusela, yokutshaya isitina, yokoluka, yokupheka izinkwa, eyamabhutsha kanye lokuthengisa impahla encane ezitaladeni. Ngingumqondisi Dube indaba zeStudio 7 ngiseHaborone kweleBotswana.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America as the Washington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsa umsakazo we-ZBC uthi obe ngumholi webandla lokholo lwesipostoli eJohannes Marange umnumzana Mutumwa Noah Daguta obhubhe ngesondo ubekiwe izolo emathuneni esondo yeMafararikwa eMarange esigabeni seManicaland. Kubikwa bekule nkulungwane lenkulungwane zabantu abavela kuncinca zonke zelizwe ababalisa inkokheli kahulumende abavalelise umuyi. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi isakhamuzi se-Fort Rickson umnumzana Luke Mathonsi wachaya umakhelwane wakhe uRaymond Moyo waze wabhubha emethesa icala lokuhamba ekhuluma amanga ngaye. Manje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani basakazi baka Studio 7. Ninjani, niyaphila nonke? Hayi no, nami ngiye ngajabula namhlanje ukuthi ngithole indlela yokuthi ngikwazi ukungena phakathi kwenhlelo zika Studio 7. Ya mudube lona ubuya endaweni zenkaya. Hayi engilakho nje ukuthi kuzo zonke izinto ezenzakalayo especially eZimbabwe. Zimbabwe kayizange yalunga since from 1980. Ya kayizange yalunga. Kwaba nje lesikhathi esifitshane abelungu bengakaphumi kwangathi abantu bakuthola ukungathi bayajabujabula, kodwa ke kuzange kube lokujabula. Ya ngoba izenzo zalaba bantu esithi singabantu esiphila sonke elizweni eliyi-1 ma ungathi uyabhekisisa ukwenza kwabo abasezi ngaleyani ndlela yokuthi kwakubanjisweni. Abantu abanje abantu bemajonalendi bayilaba abantu abazitshela ukuthi bona yibona abantu abalilwela ilizwe lelo, kanti kufana nokuthi babengekho, bakhokhelelwa ngabantu ababesilwa under the prophecies. So kwinto ebuhlungu kakhulu kusisizi ukuzwa abantu sebekhuluma kungathi ibona babengaphambili ngokusekwa ngabelungu, bebathatha kungathi mhlawumbe bazokwenza ngcono, kwathi masewufika isikhathi sokungathi bajika nabo bajika abantu bezanu babahlamukela. Okunye nje enginakho ukuthi kubuhlungu ngoba ama-resources emathebeleland khona lapho athathwa wonke asiwa eHarare, amafemu ajika kwafakwa amasonto. Kambe ungabe kuyinto ekahle ukuthi uthathe insiba zenye inyoni uyokwakha ngayo isidleke sakho? Akusiyonto ekahle leyo. Hhayi ngiyabonga ukuthi ngibe kulo msakazo owanamhlanje. Ngiyabonga kakhulu.
Studio 7 njani? Hayi, sizitilele nje. Silokhu sibheka umuma waseZimbabwe laphana. Hayi, laphana kuhlangahlangene, laphana nje kuhlangahlangene mpela. Labo siyabathemba, kodwa hayi, kungathiwa ngani idonki encane, izane idonki enkulu, bona sibe ngani idonki encane. Isisima kuwukuthi yona ithi ihlukile kule ZANU-PF. O-Vice President abangu-2 badingani, ngoba leso isitrategi seZANU-PF sokuncindezela amaNdebele. UChamisa la sekuya ngesitrategi seZANU-PF sizoba labo Vice President abayi-2 ngabani? Indaba engasidingile u-Vice President oko-1 either ngu-Welshman ungu-Tendai-B obeyi-1 kuphela kule Vice President oko-1 njengalapha e-South Africa uMalema ungu-President wakhona ngaleli mpombo, kodwa wakhethwa wakibo khona leli mpompo ukuthi ebe ngu-Vice President wakhe. Wena kwehlulwa yini ukuthi ezikhethele naye u-Vice President wakhe? Ekhe lo-Tendai-B asidingi ukuthi kumbe ngwagidi nga
akhethi kube lo vice president oyiwani bazosiba lo vice president abayi 2 sokukonfuse abantu phela ngoba lesi siyazi ukuthi isitrategy sokuncindezela amandebele sezam PF chamisa kabe lo vice president oyiwani lokho ukuthi ba lo vice president abayi 2 hayi so se confuse abantu so abasakwazi ukuthi manje kuhamba njani lapho be donke encane phela leyi CCC futhi lobe ngathi ingene vele izabe lokuncindezela amandebele owayi unjawo nje okwezam PF so ay kuzima kuhlangahlangene impela hayi ngosi sisizabothela ukuthi amaparty esindebele hayi ngoba kulandana naparty esihlolweni lokho hayi ngani ukuzivambelela mpeli ngoba akhitha amaparty wonke alo president one vice president uyiwani lokuthi asokusiba nawo vice president abayi 2 ngokwani mhlawu ungakazi ukubonisa ukubona kwana bezimbabwe kweshishwe amafinale ndibuye amhlawu kakukho lokho u vice president kabe uyiwani ngafana uchiwenga uchiwenga u vice president ngapha se minister of health kahle kahle lapha vele kuhamba njani izwelana lelana alithathekanga lelana lizo kube nje kuya sizikhale one time ukuthi divisional lombuso okhona vele hayi ngoba lapha nayi yani lizwe lelana right hand labo yangendlela labo yangendlela enga right hand labo yalidunuzilela lelizo
hayi 27 hayi kudala bendizama ukukhangela as number like ngithethe nama ezinto sekopha ku 27 is right kakhulu like elibuzo ezizibuzwayo like nge lower party ye nduka yeZimbabwe zanophefu hayi thina sizalwa phaka ku-1980 but asizange sabone into like isijabulisela ngoku singathetha sithini asinayo into sithi singathi hayi kokungono ngendawo ethile but ngoku hayi kunzima asinokwazi ukuvuya ne-independent ebe because kuvuyile ukuhlupheka cha
sanibonani sanibonani ku-studio 7 sanibonani uthunga gypsy uthunga sanibonani bantu marvelous linjani lonke bantu njani lonke bakithi thina siyaphila kunantendi siyaphila sibili hayi sibona hayi kugodola ngapha kuyagodola sibili kodwa hayi senti nje ngifake umbono onyana lwami engiwubonayo mani hayi yazi laphana kulamanye abantu mani ababiselile ize emuva uzathola ukuthi abantu bani baba yinto yinye bebambane lalumfana omncane lubamba lomfana omncane ke bezama ukuthi at least bazama ukususa lundoda lo ukuthi at least kumbe into zingahamba kuhle ngoba nxanye inkinga khangela ngibona ukuthi ubaba lo akuphuma soze phume noma ngaze bemudle emakwemathi kumakhetho lapha soze ke ephume esitulweni kasoze uzenze okwenziwa ngubhuti wakhe umgabe oyikho aza kwenza uzalile esitulweni ebesesithena ye yakuphindwa amakhetho kukhetho kutsha khetho kutsha into engibona ukuthi aza yenza ngendlela awona ngayo bawona abantu laba konke usukala badla sike izimali bathunyezela izimali ezivele emazweni bayadla bakhulisa amakhampani abo bakhulisa izinto zabo kulo muntu ongathi umuntu ebela mapulazi angu-20 kuyini khonoku hhayi laba abantu laba basibisele emuva mani angazi ukuthi singenza njani abantu laba ukuthi uyeke kubona ukuthi hhayi into abazenza ozimbi angikwazi ukuthi zingamenza njani indoda losile ncama ukukhangele thunga ngibongile kakhulu ngibongile sibili kakhulu lonke be-studio 7 ngiyalibonga umsebenzi eliwenzayo dankini akhiwami ake ngamakhiwami ake liwuhambise njengoba liwuhambise umsebenzi dankini
sanibonani belaleli be-studio 7 lezisebenzi be-studio 7 ngiyalibingelela ezindaweni zonke lapho likhona ngikuba ngisenze uhlupho lwabantu alupheli yazi nxa abantu bekhala ngemali ezimbabwe besithi ibhondi liyahlupha kuyabe kungani uhulumente ezazisani ngamani kodwa ibhondi kwezinye indawo liyatshaya kakhulu abantu mina ngifake amabele ami e-DMV ngo-December imali yami ibuyela mhlaka-29 yenalinyaka ngaze ngisithi ngiyitshintshe ngiyise kumarani hhayi ukuthi ngithwale izandla ekhanda ngoba into engiyabe sengiyisebenzela kanyeyaka njalo umnikazi webhondi lo ngiyeke mina ngithi kanjintule intando yami njalo isitolo sikahulumende lapho engikhona mina kasiyikho lapho engingathenga khona ngebhondi ngithi hayi ibhondi liyathina ngithenge izitolo zabanye abantu i-2500 bond ithathi inginika i-100 rand kambe impilo yomuntu iyabe ingani khona so ngisho ukuthi abake bananzelele ukuthi nxa besebenza labantu bahlonipha abantu njalo umuntu ungamthatheli phansi ngenxa yokuthi uyinto esikhundla esiphezulu kuthiwa phambi kwasomandla siyafana
sanibonani ku-studio 7 ngiyalibongisa lonke abalaleli okhulumayo Godfrey Moyo abangaziyo bangazi ngo-BG number into engifuna ukuyibika lana bakithi okumele liyibone ma-South African selingenwe ngumoya ka-Robert Mugabe lo mnangagwe okukhuluma amanga mali sithi abantu baseZimbabwe yibo abagana eSouth Africa lishiya ezinye inhlanga. Khona lokhu lizibuze kusasa ukuthi lizaphila njani nabantu, ngoba lina alifuni ukuphila nabantu, lifuna ukuphila neyinyamazana. Okusalayo ikuthi umthwakazi ungama ngenyawo usimele thina abantu basemathebeleleni sibekwazi ukuvuna umnotho wethu. Sixotshe laba abasitshontshela umnotho wethu. Nabantu bakithi basesindebeleni abahamba namashona abaku-MDC nakuzalo, siyabaxwayisa ukuthi nebehlakaniphe. Ngenye imini bazodla amathambo, thina sesidla inyama. Impela bazinuka amakhwapha laba abantu abasapota abantu baseMpumalanga besibulala beyenza kanje. Siyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden uhlangane lenkokheli yebutho lelizwe lakhe izolo, eyazisa ngokuthi kuqakathekile ukuthi umhlaba wonke jikelele ukhangelele kwele Melika ukuthi lilethe ukuthula. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba uBiden ethule imininingwane yezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yakwele Russia egoqela amalunga edale lephalamende. Ele Melika lamanye amazwe omhlaba lethesa ele Russia izijeziso zenotho kulandela ukuhlasela ele Ukraine okwenziwa ngele Russia. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe uMnumzana Senzo Nkomo.
Asimboni uPutin enenhloso yokuqhelisa izwe laseRussia, kodwa esikubona kusenzakala yikuthi uPutin akeneme ngokuthi amazwe entshonalanga Ukraine ibe lilunga leNATO, ngoba uma isiba lilunga leNATO kuzasho ukuthi amazwe entshonalanga azothatha izikhali ezinkulu kakhulu azisondeze duze neRussia. Sizakhumbula ke futhi ukuthi ngokwebalazwe lakhona iMoscow i-capital city yaseRussia isondele kakhulu esayidini laseEurope. So yilokho ngaphezu kwezinye izinto uPutin angakufuni ukuthi kwenzeke. Sizakhumbula phela ukuthi ngaleya nyaka iRussia ize iyofaka izikhali ezinkulu eCuba zibheke eAmerica. IAmerica yethusela ngokuthi izosebenzisa izikhali zenyosi ukuthi kuvele kuhle kubheduke impi. Zahoxiswa lezo zikhali ezazifakwe iSoviet Union. Ngakho ke uPutin ucabanga into efana nayo leyo ukuthi laba bentshonalanga bazoyenza nxa ngabe kuwukuthi iUkraine ingasibe yilunga leNATO. Kodwa ke ukuthi ke manje lokho akwenzayo uPutin, ngiyacabanga ukuthi sizokhumbula phela ukuthi iUkraine yona ibisivuma ukuthi ayisezukuthatha ubulunga beNATO. Kodwa ke njengoba kunengxoxo eyiqhubekayo phakathi kwayo neRussia, engxoxweni akufanelanga phela ukuthi uye ungathi usuhluliwe, kumele uye ulokhe unamandla ukuze uzuze kakhulu kulokho ofuna ukuthi uphume lapho. Yilokho ke esibona ukuthi uPutin akuzamayo, hayi ukuthi mhlawumbe iRussia isazophela ngokwalesiya simo sakuqala kuseyiSoviet Union, kodwa ke khona lokhu ukuthi nje kuzokwakheka iblokhu elisha ele BRICS. Futhi lelo blokhu, ngoba manje uma silibuka liholwa iChina esingu number 2 emhlabeni ngobukhulu bomnotho, kuzoba iblokhu eliqine kakhulu elizobe linamandla futhi angedlula lawana aweSoviet Union, ngoba lizobe lisabalele umhlaba wonke. Sikhuluma lapha ngeBrazil, sikhulume ngeIndia, sikhulume ngeSouth Africa, sikhulume ngeChina, sikhulume ngeRussia. Azobe
esabalele lawo mazwe emhlabeni yikho lokho engicabanga ukuthi inhloso kaPutin ekupheleni kosuku yiyo afuna ukuthi ifeze.
Umnumzana Zenzo Nkomo yingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Uhlelo lokubala abantu olwe-census luqala namuhla. Abaqatshwe ukubala abantu bekhala ngokuthi abaphiwanga mali yokusebenzisa ngesikhathi bebala abantu. Siluqhubeke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Libe losuku oluhle.